vele angaze ngihambe ngithola umbhobho sebantina nginambhobho ngiyabe ngizambhobho ansosotsha mina. Okukhona ukuthi thina sisetsholotsho, sesisetsholotsho kwenyanga ezithile. Kunendawo eziningi esizihambele etsholotsho. Ikuthi nje abantu bangkhona bakhuluma ukuthi ngapi. But engikwaziyo ukuthi bengisetsholotsho yona le iviki ephelileyo, ngibizwe ngabantu ngendaba yezikotsho zamanzi. Kule problem yokuthi ngale kulamadamu, la amadamu emvelo nje angazange agejwe. Manye amadamu la emvelo ayacitsha engabi lamanzi. Sokusipha-ke i-station engumabhoholes, isikotsho lapho abantu abakha khona amanzi. Isikotsho bese sisifa-ke ngokulandelana ngokulandelana. So besikhona ngale tsholotsho sancedisa ukuvusa isikotsho ku-ward 1, ku-ward 7, laku-ward 8. Ngiphuma sonamhlanje labantu abaku-ward 8 besalungisa imigodi ecelwe ngabantu ukuthi izolungiswa khona ngale. So ngangikwazi ukuthi umuntu we-MDC lo we-ZANU PF uyakumazi njani khonapho. Ngoba abantu bonke sibalungisela imigodi ukuthi bekwanise ukunatha amanzi. But into-ke khona lapha eZimbabwe ukuthi kulabantu abo ukuthi bahlala bekhuluma amanga bethela izinkokheli zabo. Then-ke ukuthi balabantu kumbe banjani bani beqambela inkokheli zabo. Manje nxa iqiniso seliphuma bese kube ethusa ukuthi kusasa bazakhulumana ezinkokhelini zabo. Ngoba ngikhuluma kunje abantu abalamanzi khona ngale. But akula muntu omunye obesebenza esenza izinto khona ngale. So yithi esihambile salungisa, sanyusa khona ngale. Babe council bangakutshela, ungafonela amasebhuku endawazana bengakutshela, ungafonela izinduna zangkhona ngale bengakutshela, ungafonela even abanye abantu nje ama-civil servants be-civil society abakuyanani i-area bengakutshela. Leyo iripoti yabe ivele emntwini oyedwa nje ewahutsha amanga.
Kwenza njalo bebesithi utshela osobhuku ukuthi kumele bexotshe abantu be-MDC, kambe lokhu vele ukubona njani isibanda?
Usebhuku uyamxotsha njani umuntu we-MDC? Usebhuku uyamazi umuntu we-MDC? Usebhuku asozaxotshe umuntu ukuthi umuntu ngwayiphi iphathi ebantwini bakithi. Wena nxa ovele ukhona ekhaya abantu bahlala even umuzi oyi-1 bebe ngabantu bamachurchi ayehlukeneyo, wawezawuthi umzali uxotshe umntanakhe ngoba ungena enye ichurchi? Azange ngikuzwe lokho, angisoze ke mvele ngikukhuthaza into enjalo. But into esiyikhuthazayo ukuthi abantu ababambane phakathi kwelizwe, bengabi lo msindo phakathi kwelizwe, bengehlukani phakathi kwelizwe and bengalandeli izinto zamanga ezibehlukanisayo phakathi kwelizwe.